Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Kwela kusasa engikubonayo ukuthi thina abadala kumele siqinise ontanga njengoba sebesitshengisile bona ukuthi baqinile. Thina njengabadala kumele lathi siqine kabili.
Ibandla le-MDCT lisola umthethwandaba ngokwalela isiphathamandla salo umnumzana Morgan Komichi ukuhlawula imali yesibambiso ibail.
Kuza ngokuthi iluphi ugatsha lwezanu-PF oluphumelelayo. Nxa kuza kuphumelela lolu oluvele olulwedlakela olungathandi ukuphila labanye, hhayi akusoze kusetshenziswane. Kanti-ke futhi loba upresident umgabo bengabe lesi siso sokuthi kusetshenziswane kuza kwehlula.
Akwaziwa ukuthi uhulumende wezanu-PF ozaqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo uza kwenzani ngabameli beZimbabwe kwamanye amazwe ama-diplomats angamalunga e-MDC. Elebotswana liphindisela muva izizalwane zeZimbabwe ezingelangwalo zokuhlala kulelo lizwe okusemthethweni eziningi ezigoqela ukhulu oleminyaka phose elikhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ibandla le-MDCT selisole kakhulu umthethwandaba ngokwalela isiphathamandla salo umnumzana Morgan Komichi ukuthi ahlawulwe imali yesibambiso ibail akhululwe. Umnumzana Komichi uvalelwe eChikurubi eHarare njalo udaba lwakhe lukhangelelwe ukuphindela emthethwandaba mhlaka 27 kuyona le inyanga. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Umnumzana Tendai Chari ongesinye sezakhamizi emzini ohlala abanengi weMfakose eHarare uthi kuyamdanisa okwenziwa ngamadale ukwalela uKomichi ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eyebail.
We all understand that Komichi was key and pivotal in the last election. For them to arrest him, deny him bail, obvious to them, they think they have managed to succeed in terms of robbing the MDC of its victory.
Uchari uthi lisesekhona ithemba lokuba luzahlulisiswa lolu daba emthethwandaba.
The people of this country will not be deterred by this. You cannot steal the will of the people. No one cannot resist change. When time of change comes, change shall come. You will soldier on, Komichi. I know him, he's a strong person.
Enye yenkokheli ye-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, unkosikazi Lucia Matibenga, uthi sekudinga abesilisa labesifazane abalesibindi ukuqinisela kulokhu kwenza kwemithethwandaba. Ukhuthaza abantu beZimbabwe ukuba bangaze balahla imbeleko ngokufelwa kodwa bamanyane lentsha kulo msebenzi wokuletha inguquko elizweni.
Kwela kusasa engikubonayo ukuthi thina abadala kumele siqinise ontanga njengoba sebesitshengisile bona ukuthi baqinile. Thina njengabadala kumele lathi siqine kabili, esingathi twice as much, ukuthi siqinise abantu abethu kuhanje singaze sahlala phansi, singaze salahla imbeleko ngokufelwa.
Umnumzana Morgan Komichi obotshwe mhlaka 28 kunyaka kaNtulikazi sekubangwa kukhetho lokhu esezandleni zamapholisa. UKomichi wetheswa umlandu wokupha ubufakazi bamanga kwabenhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuba udobhe imvulophu ebilamaphepha wokuvotela ama-special vote ebhimini ehoteleni yeHarare. Abomthethwandaba sebeveze ukuba soluzaqala ukuthoniswa ngolwesibili lweviki ezayo lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.